Eqinisweni ukuthi ke into yomthetho isebenza ngokuthi kuthiwe umthetho uthini. Umthetho waseSouth Africa uthi wonke umuntu obuya eSouth Africa kumele abe lephepha. Mhlawumbe ngenxa yokuthi lathi silinkinga nensipho zethu, sinokwenelisa ukweqa umngcele. Kanti kona ngokwakho ukweqa umngcele kuyinto engekho emthethweni. Siyakubona mpela ifindo liyabopheka lapha egatsheni lwase-immigration kakhulu under Department of Home Affairs ukuthi sebefuna ukutshengisela mpela ukuthi bazogwema ukwenzeka kwe-illegal immigration. Into le noma ingasihlukuluza yabakhulumeli besizwe seZimbabwe community. Uhlupho olukhona ukuthi abantu bakithi bafika besenza ngendlela engingavumelekanga. Manje ke lokho kuzofaka abantu enkingeni ngoba iBMA iBorder Management Authority le efakiweyo ikhanya yona izimisele impela ukuthi izotshengisa ukuthi yona
abantwana laba mkhwanazi iningi labo singathi ngabantwana ababe besengozini lokho kuthiwa yi-trafficking ukuthi bangafika khona ngapho eSouth Africa basetshenziswa imisebenzi yokuganga engayisiyo kumbe ngabantwana ababe besiye ebazalini kuphela.
Khona uma ungakukhangelela ngelihlo elikhatshana kuyakhanya ukuthi ngabantwana nje abazivakatsheleyo abasebevalile kuma-holidays abalanda ikhisimusi. Kodwa-ke ukunanzelele futhi ukuthi ngokomthetho that needs verification ukuthi vele bangabantwana yini abazihambelayo ngoba kungenzeka ukuthi abagangayo laba bangalisebenzisa leli thuba ukuthatha abantwana babadlulise kube sekukhanya ngazathi kunomali yisikhathi sokuvakatsha. So abantu kumele sikukhangele nxa zonke lokho.